So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuncwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Uhulumende thina njenge-Atlas City usaziqoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19.
Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe i-vaccine leyi.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasikhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uchiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili sithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisa ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-Atlas City usaziqoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, asikhulume ngabazali abalabantwana ukuthiwa mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma-boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele bihlibhadelwe yena engagadi ibhasi. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensonto umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajethwa. Abadala bese bezwile ukuthi i-lockdown singezelelwe, sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irenti, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kathe sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavula. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Xa sikhangele nje thina kuzaba lengxabangqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabakalamali yokuthiyela abantwana babo kabalayo yokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ungakhumbula kusiyavalwa last term yona le yagcinayo ababalisi bebehamba 2 days ezikolweni khathesi sikhangelela ukuthi kuzaba wesi sebengahamba ilanga elilodwa kumbe bengahambi okuyikuthi ukuthi abantwana ngabafundi ukuvula nje izikolo lizaba elenziwa nguhulumente thina njenge-ATUS sithi uhulumende kakaqali
manje lina njengenhlanganiso kukhona yini eliza kwenza
thina njenge-ATUS emalangeni ambalwa edlulileyo lamalangeni abuyayo sile mhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abangamalunga e-ATUS labangasomalunga e-ATUS esiyibiza sithi Parents Teachers Interface lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo sikhangele i-COVID sikhangelele iholo lababalisi okuyikuthi njengamanje kusabhodwa kusayenziwa imhlangano le imhlangano le yonke isiyenziwe sikhangelele ukuthi ngoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa kuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizabalawo
umnumzana Themba kuye moyo ngoinhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumila sikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Okwamanje bekuhlatshwa abaleminyaka esukela kwelichumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilitshumi lantathu 13 miliyoni phakathi kwayizigidi ezingamatshumi amabili 20 miliyoni eliwafunayo. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eleNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivinti.
Injection le silethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amaya kwamanye amazwe kwenziwane. Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine leyi e-COVID-19. Ngoba vele sizabona abantwana kulamajekishini amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane ngakhayela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane sibona ngathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke enxa kweneliseke ukuthi abantwana baqhubekise ezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilumkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngale kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekisheni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili wawubona abantu sibili bebhodabhoda bengayitholi. Kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hhayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngase zisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane. Idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi. Kodwa iqiniso ukuthi hayi kuground kuyakhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa. Sikhuluma kanje la ma-centers akhona asemaningi ama-clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa. Kwezindawo okungela ama-clinics khona abantu behlatshwa lawo kule intent yokubana abantu bahlatshwe. Khonokwana kuyinto eqakathekileyo lamanye ama-private hospitals lawo uyathola labhizi ayahlaba lamanye ama-medical aid ama-private lawo ayahlaba. So iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa. Lalabana kade besesaba ngale muva bengathi bale nkulumo eziningi bakhanya ngathi abantu sebeyincibilikile kathesi wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu-20,000 la okuthiwa azaphiwa eleNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiwa izahambe eNamibia siyayizwa kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngako uyavuma uhulumende ngako kabambe amajekisheni la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni. Ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukuhle ukuthi ngawo uqale sibulawaba liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi. Nxa engabona ukuthi usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hayi phose bonke abantu sebethelwe amajekisheni usengadonetha kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyo into embi kodwa ingxenye okungaba yihlupho isikhathi sakhona esikhangelelwe ukuthi engxenye isikhathi i-timing esikhiwa ukuthi engxenye ku-timing ngoba kulohlupho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngoba ngananzelela sikhangele emadrobheni lemakhaya abantu bayawafuna nawe izindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola kwezindawo abafiki kuze kuze nezo ndawo esikhuluma ngazo kodwa ke nxa isezwale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani yasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye yokwalesi sikhathi befanele ngasike saqala ngabantu bakhona beZimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hayi usungathi makhelwane lawe nazi amanye ama-injection abantu behlatshwe khona ngani kodwa kathe sohlupho olincane nje sibona ngathi yi-typing yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyo into embi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897 abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-2,422,256 asebehlatshwe esibili bona sebengu-1,535,298. Ibandla leMDCT lithi iLiaison Committee yeMDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokeli bamabandla kulumanyano agoqela eleMDC iZanu Ndonga People First kanye lePDP. IMDCT ithi izancintisa kukhetho luka-2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulibizo elisetshenziswa libandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado cabinet ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga ukuthi ibandla lelo elafunywa ngo-2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo-2018. Thina njenge-MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo-2018 silomsebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi eswayeni okungasoze kuncede abantwana beZimbabwe. Owathile mabona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo ngabantu abalandela ama-constitution amabandla abo ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela. Ngakho siyasebenza thina ke njengebandla eliveleliyo lathiwa ngobabuthwangira sisebenza phezu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla. Asisoze sibe sitshelwa ngiluyiqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo i-opposition esemthethweni.
abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Monsora linganxuswanga. Kungabe kusitsho ukuthi abalinanzi njengebandla elikhulu eliphikisayo na kunanzwa umnumzana Chamisa?
Thina njengebandla leMDC esikubona kuqakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrika, yikho khonoko okwenziwe ngubaba uHachilema ukuthi anxuse abakhokheli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethu leZimbabwe, iSouth Africa leBotswana. Lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni, njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu. Ukuthi ke thina kasisanxuswanga njengeMDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monsora kanxuswanga yena sitho sakhe, sibone ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqakathekisanga kakhulu isenzo esenziwe nguHachilema, ngoba into eyenzileyo ukutshengisela ubukhokheli utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics elakusasa lezwe politics zeSADC leAfrika ziyabe zizinhle kakhulu.
Likhulume ngodaba lwe-IMF lemali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi.
Bekunzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye. Ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance, ekuletha ebandleni, ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani. Njalo uchairperson we Public Accounts Committee sananzelela ukuthi ngowe MDCT uMhlonishu Rabudube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo, okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kule committee eParliament.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amakhefa akuleli asevuliwe, kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balotha eNyamendlovu ngemva kokukhohlwa ukucitsha ikhandlela sebelala. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kubalaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7, igama uDKZ. Bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje, yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Kungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekuwumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendaba ye-Google? Ani yabona khona phana uma esithi nge-1 by 1 ufuna khona khonaphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebeseqalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo, engafuni ukuzwa umbono usuyi-1 ukuthi abantu be-Google undi bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa? Yikho khona lokhu osuka kube kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okaMnangagwa, ayikho nto enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Yes, Sabona Studio 7. Untunga labo Gipsy. Unge labo Junga. Uma Velas. Aisha Bongan 7 Zomukle. Lisniga Loawana. Lisniga Zinyo Zizi Zumpil. Okay, yeah. Benzamu Kurumane loves and they go ground. Uti abantu masingagijimeli ukuthi la bantu bayenze kuphi ngoba sikhathi sonke kube kuthule thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda kona lapho so now asiyekini sibone ukuthi abantu laba bazothini njalo izinduna zingahamba ebantwini abantwini yibo abazotsho ukuthi bafunani but now singafuthi sibloke lokho so right bengabuya bezithulele kuzohambana you know ngoba isikhathi sonke kade bethule kade belokhu bekhuluma abantu ye iguguland iguguland kodwa kungela action so now sebefakile i-action ebantwini so ngani siyayeka nje abantu bethini bezame nje ukuprocess indaba yabo then izinduna zingaya ebantwini abantu yiba bazotsho ukuthi bafunani then izokusetshenzwa kusukisela khonapho ngoba singagijimela ukuthi into yonke ufanele nesi-opos eshi ayikho into ezophuma lapho so yacela abantu ukuthi abanikeza isikhathi ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo you know so abantu manje sishiyesha nje sigijime ukuthi ayi kuyenzwe kubi sibhloke indaba yena le kodwa isikhathi sonke bethule so abantu asike silandele sibone ukuthi kugcina so hayi ngiyabonga mina uncube nsegoke na siyabonga siyabonga
Salbunan, Salbunan lonke ku Studio 7. Siyalibingelela khona ngapho ntungamile inkomo. Siyazizwa indaba zeZimbabwe. Uyazisakaza mfowethu labanye osebenza labo khona ngapho. OZulu labanye nje esingeke sibaqede. Engiyaka ikholapha ukuthi ye liyazisho sibili indaba zeZimbabwe. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilobandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu zingalantuthuko ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kubulawayo siye enkaya bathi bayalungisa bafaka iquarry dust iquarry dust umgwaqo ongabukhula ama 100 and some 60 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khona le indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhadala $2 i-100 kilometers thina kithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile abantu besindebeleni ake sibambaneni sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngegugrawundi izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle akula nto ezasisiza ngoba thina sikhuluma so mina ngikhule ngiyintandane ubaba wafa ngaso leso isikhathi bona bakhuluma kababazi abantu abathola nzima bona bavele zinduna ziyadla
Sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso mina ngumdawini ngiphuma ngasefela busi ngithi hayi indaba yezanpf le sikhathele ngayo sikhathele ngayo awubheke manje balwisa upresident wethu uChamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba nalaba mabe khuluma bathi ba bayangathi bayamjabulela uChamisa sekungathi licala futhi bafuna abantu laba baphile njani kahle kahle kanti laba abantu bema-opposition bona abantu bezani abayeke le nto abayenzayo mani abantu ababusayo laba ababusa ngemahloka hayi 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 sithi phansi ngayizani into eyenzayo leyayilungile leyi babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights ngoba nanku kathe sima ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uvele uze bathi umuntu akasabonakali bamthethe unyamalele ikanti-ke hayi siyinto elungile leyo kumele umuntu akhulume into esenhliziyweni yakhe
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001
020-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe isolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi inengi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani atshiyeneyo agoqela i-NBC News, CBS News, iSuffolk University kanye leMorning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Inengi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhitshwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
In the south, ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines. So khona lokho hiko sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke.
Singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe wonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States. Bona ama calculations abo bebone ngathi asebe fike the numbers yamasocha ngoba babe trained 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, ilizwe langkhona has been a graveyard of empires. O Genghis Khan, the British, the Russians, wona labo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba le-COVID kanye lolwe-Afghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lama-Democrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama-numbers, ama-polling numbers kamongameli welizwe. I think it's a deep overtasting ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw ukuthi the infrastructure bill has passed both ilokuzeni e Senate and the House. So kathesi sekumele bayenza outama reconciliation budgets njani njani ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa hayi lokho ka Afghanistan lama polling numbers le COVID siyake sekukhohlwe ngoba kuyabe sekuchiyo ukuthi jobs and more jobs will be created. So economy I think is the number one factor.
Umnumzana Tim Muringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.